kuyakhanya ukuthi ama statistics amahlanga nxa sesikhuluma ngaleli gcikwane le COVID. Kukhanya abantu abaningi bayahlangana lalo. Sikhuluma kanje kathesi yezwa ukuthi lama isolation centers amanye ayike ahlale ngelabantu okwesikhathi esidluleyo. Kathesi sizwa ukuthi kulabantu kuyatshengisa ukuthi umumo mubi awumhlanga. Khonoko kuyasikhomba sobala ukuthi igcikwane leli alikhethi umuntu, lihlasele nje wonke umuntu. Ungaba ngumntwana, ungaba ngumuntu omdala, lilonke lihlasele. Siyezwa njalo futhi lezinye izikolo lapha kuthiwa ababalisi labantwana bezikolo igcikwane lihlasele. So kusegcekeni kathesi ukuthi lapha koBulawayo umumo wethu awumhlanga. So kudinga ukuthi kube le ndlela zokunanzela sibili ukuthi sizame ukuvikela ukumemetheka kwaleli gcikwane, ngoba singaqhubeka sinje impilo zethu labantwa bethu zikhanya zingaba phakathi kohlupho olukhulu.
Kuyini ngokubona kwakho okungakubangela ukuthi igcikwane leli lingani libhahile kakhulu endaweni zakoBulawayo khona ngapho? Kungakubangelwa yini?
Nxa nginanzelela mina umumo ongabe usenza kumubangela ukuthi leli gcikwane likhanye lisabalala lingena ebantwini abaningi, kuyindlela abantu esiziphatha ngayo. Okokuqala engakutsho ngathi mina liphango, abantu ngenxa yokuthi bayaswela, abantu balambile. Uzananzela ukuthi lapho abantu abathola khona amathuba okubana bathengise labe sithi informal sector, kumbe bathengise okusemthethweni mbongo emthethweni, uzananzela ukuthi abantu bakhanya sebeminyene kule ndawo sibulo zinanzelelayo khona apha emzini wakoBulawayo, ukuthi ungahamba ngezikhathi zantambama kutshaya ama-3 kusa kuma-8 kabe sokugcwela abantu bethengisa imihlobo yonke, othengisa ijukela ngothengisa ijukela, othengisa amabhanana ngamabhanana, amatamatisi, amagwila, amabhethana. Khona khona yiko kwenza uthole abantu sebeminyele silungabaya sebebona ukuthi le ndawo ikhanya ilabantu bokuthi ungayakiyo, abantu bayathenga. Ngokuqala ngathi indlala ebangela lokho. Okwesibili sibona ngathi abantu futhi abahloniphi imithetho yafakwayo. Silabanye abantu abangelandaba odla nxa uhlangana labo, abantu bayatshela isihambe sifakile loko kuvala amakhala lemilomo ama-mask. Kodwa isikhathi esiningi yabonani bengakufakanga, lanxa bekufakile ubona abakufaki abakugqoki ngendlela yakhona. Baya bengavalanga amakhala, bengavalanga imilomo, ifakenye ngaphansi kwesilevu la. Uzabona kuphela umuntu esesiba lentshukutsho ukuthi adonse nxa esebone ukuthi nakamapholisa. Ngezinye indlela imfundiso ebantwini ayikangeni, yaze yazika ukuthi bananzele ukuthi lezi zinto okuthiwa sizenze bonke o-social distancing, i-sanitizing, asiyenzeli amapholisa kumbe umthetho. Kuyindlela yokuvikela impilo zethu.